sithabe kakhulu sibala incwadi le ebhalelwe isikhulu samapolisa uMathanga ngoba esakubona ngoMarch last year umnyaka ophelileyo ku-lockdown yokuqala kwakuyinto embi. Sabona ama-journalist achaywayo amaningi kakhulu, sabona ayebotshwa amaningi futhi lamanye ayefoswa ukumatsha njengamasosha esawabona edolobheni leHarare. So incwadi le ekwenzayo yikuthi icela ukuthi hayi celani litshele amapholisa lawo amancinyane lawo nawe bekwazi ukuthi thina njengentatheli izindaba silalo ilungelo lokusebenza ku-lockdown le eqalisa ngolwesibili. Lokhu ulandela umbuzo esawubuza u-Vice President Constantino Chiwenga ngomgqibelo lapho ayele press conference ekhuluma lentatheli izindaba. Sambuza sathi ebantwini laba ositshele bona ukuthi bazabe bevunyelwa ukusebenza ngesikhathi se-lockdown akulantatheli izindaba, kwase kuthiwa hayi siza kulungisisa. So kukhanya i-Media Institute of Southern Africa ibone ku-very important ukuthi itshele isikhulu samapholisa ukuthi thina lathi njengentatheli izindaba siyavunyelwa njalo we are an essential service.
Ku-lockdown edluleyo ungathi amapholisa aliphatha njani njengentatheli izindaba?
Ku-lockdown le eka-March 2020 sabona ezinye intatheli izindaba ziyaliswa ukungena edolobheni zile accreditation ama-ID ethu awomsebenzi zitshengise amasosha, zitshengise amapholisa. Amapholisa ethi hayi ubuyele endlini wena asikuvumeli edolobheni. Sabona abanye betshaywa njengokukhulume engikwenzileyo yokuqala. Sabona abanye bemachiswa kuthiwa hayi yi-punishment yokuthi lingeneleni edolobheni. Sabona abanye bethathelwa amakhamera abo, bethathelwa amafoni abo ngamasosha lamapholisa. Labanye esasingazi ukuthi ngabani kodwa babengabotshwa ngezinye izinto esasizibona lezi. Sabona abanye bebotshwa futhi intatheli izindaba ezinye zibotshwa nxa ukhumbula ukubotshwa kukaFrank Chikore lo Samuel Takawira labo ababanjwa be-interviewer omunye owaye abductwe yi-state security kumbe abathi waye abductwe yi-state security abe-MTC Alliance oJoanna Mamombe neTsai Marowa lo Cecilia Chimpiri. So yizi zinto esasihlangana lazo lezi ekuhambeni kwethu. Wawusinxa ungahlangana laba wawusesaba. So thina sithi hayi sifuna ukukhipha ukwesaba lokhu, lisishiye sisebenze, silobe, sibhale lokhu esiyabe sikubona lathi lina nxa lisenza izinto ngendlela lingesabi lutho, sizabhala njalo.
Kule ntatheli zindaba esezibulewe ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni, kuyini elingakuxwayisa abaqhatshi, abanikazi bamaphephandaba labemisakazo ukuze intatheli zindaba zivikeleke kulo mkhuhlane?
Esingakucela kulabo abakhokhela ama-media houses, abanikazi lama-editor, yikuthi bezame ngazo zonke indlela ukudinga i-personal protective equipment ye-entatheli izindaba zonke abayabelazo njalo bezame ngazo zonke indlela ukuthi nxa kusenza ukuthi umuntu esebenze esendlini, nxa kusenza ezihlalele endlini sekulobulembu i-internet, umuntu yakwanisa ukuzihlalela ezisebenzele esendlini ethumeze izinto ayebe ezisebenzile. Njalo lesicelo kuhulumende, uhulumende kukhanya amaminista, ama-MP yiwo afuna intatheli izindaba asenza thina singene edolobheni everyday. Laba bantu babiza ama-press conference kodwa i-technology esikhona le iyenelisa ukuthi umuntu ekhulume esehofisini yakhe simbona live, sibuza imibuzo ku-live yona leyo, sisebenza sisezindlini zethu sikwazi ukuthi hayi sikhatshana le-COVID-19 le, njalo lathi siyenza ukuthi kumbe sizama uku-reduce ama-cases.